Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-24/4/2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Gambe umhlangano wesiphangiphangi womanyano weSADC obukhangelelwe ukwenziwa lamuhla kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho.
Isadaki ayisoze yaphuma lesinqumo esithi kwenziwe olunye ukhetho ngoba isadaki ayila i-court report or i-decision isinqumo esiyenziwe i-court.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi lanxa kungasoze kube lesinqumo sokuphinda njalo ukhetho emhlanganweni weSADC kuza kuba isifundo esikhulu kuhulumende lebandla leZANU-PF.
Ungathi izinto emhlabeni azimanga njengendlela ezijwayele ukuma ngayo. Umhlaba laseAfrika kuya kutshintsha kusiya phambili. Singathola ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi SADC ithi asisavumelani lamabandla athatha umbuso ngobugwelegwele lobumenemene.
Inhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezigoqela amalunga ebandla eliphikisayo le-CCC zikhangelelwe ukutshengisela lamuhla ePretoria kwele South Africa zikhonona ngempumela yokhetho lweZimbabwe.
Umbiko wethu omkhulu ikuthi impumela wekhetho lwaseZimbabwe. Ukhetho lwenziwe eZimbabwe aluhambanga kahle, aluenziwanga kahle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Gambe umhlangano wesiphangiphangi omanyano weSADC obukhangelelwe kwenziwa lamuhla kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho. Isikhulumeli seSADC unkosikazi Barbara Lopi utshele iStudio 7 ukuthi umhlangano lo uzahlaziya indaba ezimbalwa ezigoqela ukuthunyelwa kwebutho eDRC lapho okulokungahlaliseki khona lempumela yokhetho lweZimbabwe. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali othi ngeke iSADC yanquma ukuba kwenziwe olunye ukhetho njalo.
ISADC ayisoze yaphuma lesinqumo esithi kwenziwe olunye ukhetho ngoba iSADC ayila i-court report or i-decision isinqumo esiyenziwe i-court e-competent ethe ama-elections lawa ahambanga kuhle. Akula nto enjalo. So iSADC izayenza nje ama-recommendation ukuthi nxa sisiya kukhetho oluzayo kufuze siyenze lokhu lalok ukuze ukhetho lwethu lungabi lamanye ama ezinye izinto ezingakhanyi kahle. I-example indaba yama ballot boxes ama ballot papers ukuthi afika njani aphuza kwezinye indawo. So mina njenge EFF njengon leader we EFF amboni vele ukuthi iSADC ingatshintshani kumbe ngaphuma lento etshiyeneyo laleyo eku report ekhuluma ngama recommendations. Phela indaba yethu ichiyene le ndaba yeMalawi. EMalawi kwakule decision ethethwe yi-court eyayithe hayi ama-elections ahambanga kuhle basebe oda ukuthi kube le rerun. Kodwa eZimbabwe akula nto enjalo. Njalo i-leadership ye-CCC ithi ama-elections arikwa but abazake besi-consulte thina abanye ama-leaders e-opposition ukuze sixoxisane sibonisane ukuthi kati bona bathi kwarikwa ngapi ngoba thina i-evidence leyo abakasiniki. abaningi njalo abakakhulumi lati
manje pho njengoba umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ekhanya emi lele Zimbabwe ubona ungani kukhona yini okungaphumelela
mina mboni vele ukuthi kulendaba ukuthi uRamaphosa umi le Zimbabwe kumbe kamanga le Zimbabwe iZimbabwe uzakhangela ukuthi ilizwe elizimeleyo ilizwe elemthetho yalo ilizwe elamakhots alo so ukuthi uRamaphosa uthini kumbe lesadaki ithini amboni kungajinja anything kwelakithi ngoba okwakhathesi akula umuntu wahamba ecourt wayathola isinqumo esithi upresident okhona ayisuye president welizwe akula sinqumo esinjalo as far as I'm concerned mina njengo leader we EFF sezwa ukuthi upresident wawina and wa inaugurate and asikezwe ukuthi kulomuntu wahamba ecourt wa presenta evidence a different to what it is ukuze kuthwe hayi ama election makube le rerun asika itholi evidence yona le thina njalo as EFF siyafisa ukuthi engabe isadak iyasibuza lati hlale phansi lati sibatshele lati sikubonayo ingakhulumi kuphela ikhulumela ikhuluma ngendaba ezizi abazizwa nge triple C ngoba i triple C ilakho ukuthi ingakhulumi izinto eziliqiniso because thina sinje abakasiniki evidence njengama fellow opposition leaders ukuthi hayi kwa rigwalapha lala so mine ngakutsho ukuthi amboni i meeting le ezayo izajintsha
lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe ubekhuluma icingweni le studio 7 ekwobulawayo siphinde saxoxa lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
esingakutsho baba ukuthi kahle kahle khona lokho nje ukuthi izibe khona i-extraordinary summit ibhekane lokhetho lolu olube lobugwelegwele lobumenemene olwase Zimbabwe lalandela iziphithiphithi lezo ezikhona ukuthi ke umbuthano wesadiki uhlangane hlaziye uhlazulule yona lindaba kubalulekile khona kodwa khona lokho kuthi kubalulekile kunjalo kulandela isenzo sokuqala ukuthi observer mission yesadiki kusithi ukuthi la e-AU baphumele egcekeni ngokuthi ukhetho lolu alusuthisi olwase Zimbabwe aluthembekanga njalo alungeke lwamukeleke eZimbabwe kumbe kusadiki njengokhetho oluqotho oluletha ubukhokheli obuqotho khonokho nje ukuthi iphithizele isadiki yenza imihlangano yeziphangephange ibhekane lalolu daba kuyinto ebalulekileyo Sesingaba nalithemba ke ukuthi njengoba kube ngokokuqala ukuthi iobserver mission yesadaki abahloli bayo banyike inyamakhanda babhale phansi betha kulantwe nje kusho ukuthi sokungaqala ukuthi sibone njalo ngokokuqala umhlangano lo wesadiki uletha imiphumelo engamukeleka njalo engabongakala ebantwini baseZimbabwe ngoba ungathi izinto emhlabeni azimanga njengendlela ezijwayele ukuma ngayo umhlaba laseAfrica kuya kujinja kusiya phambili singathola ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi sadiki it asavumelani lamabandla athatha umbuso ngobugwelegwele lobumenemene okungaba yinto enhle kakhulu kuzwekazi lase-Africa
manje ngokubona kwakho njengoba ele South Africa kungelinye lamazwe angani alomkanjo kunhlanganiso yesadak ayenelisa ukuthi avimbe isinqumo singathathwa yisadak kakhulu phezu kweZimbabwe ubona kungenzakala yini ukuthi ele South Africa lizayala lilokhu limi lele Zimbabwe phezu kodaba lwempumela yokhetho.
Lona ibandla libusayo lase South Africa lalo liyawuzwa umsindo liyakubona lokuhlokoma kwabantu okuhlanganisa wona ama South Africans abuza umbuzo wokuthi kanti yenzani African National Congress iANC isebenzisa igama layo isisindo salo legama lelizwe lase South Africa ukusekela umbuso ophume ngokhetho lobugwelegwele lobumenemene ngakho njengamapolitician labo abalalele ukuthi abantu bathini abezwa ukuthi amahemhem athini
ngibone ngani mina bazahlonipha umbono weAfrika bahloniphe lo mbono wabantu baseZimbabwe uzoba khona imehluko ekwenzeni kweSouth Africa ngoba labo bayabona ukuthi izwe kazi laseAfrika jikelele isadiki inyikinyi khanda ngokuqhutshwa kwezinto lendaba zokhetho eZimbabwe lendaba zombuso ngakho njengenhlanganiso layo eyazi politiki ethi ihlonipha abantu kuzamele ihloniphe okwenziwa isadiki njalo okuchiwo ngabantu baseZimbabwe ngaphandle nxaselizimisele ke lona ibandla lase le ANC ukuthi libandakaniswe lezani PF lifaniswe lezani PF phakathi kwezwekazi laseAfrika okuyinto engingayiboni isenzeka lula lapho mnumzane ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Jet Trompofu ingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Inhlanganiso zezizalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezigoqela amalunga ebandla eliphikisayo LCCC, inhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition leye Not My Name lezinye zikhangelelwe ukuthi zizatshengisela lamhlanje ePretoria zikhonona ngokhetho oluqutshwe eZimbabwe emhlazi ku-23 Ngcwabakazi lonyaka. Ekuhlaziyeni loludaba, uTabo Kancube oweStudio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yeSADC Citizens Democratic Society njalo engumgcinisihlalo webandla leCCC kwele South Africa, uMnumzana Trust Ndlovu.
Umbiko wethu omkhulu ikuthi imphumela wekhetho lwaseZimbabwe. Ukhetho lwenziwe eZimbabwe aluhambanga kahle, alwenziwanga kahle. Ukhetho lwenziwe laphana lwenengcindezelo yethando yabantu nezifiso zabantu zacindezelwa. Njalo ne-report esathi iyakusho ukuthi ngesiNgisi phecelezi the elections were flawed. Uthi ukuthi ke ngaleyo ndlela ke uhulumeni okhona uzifakile kusho ukuthi asi-recognize lo mkhulumeni. Sifuna ukuthi sibhekise khona kwaSADC lapho ukuthi SADC act on your report. Ayibhalwanga Hitler report, ibhalwe yibo. They must do something. Akumelanga nje kuthuleke kanje. Kufana nokuthi umuntu utholakala ukuthi unecala lokudlengula noma utholakale anecala lokubulala kuvele kuthuleke, kuthulwe nje kanjalo. Akwenzeki.
Kulenhlanganiso ezithiyeneyo eSouth Africa nje ebe ziqoqa ukutshengisela sibone enye ayifuna ukuthi itshengisele ekuqaleni kwanalinyanga emesina kodwa yaliswa sabona beprogressive Zimbabweans in South Africa labo besithi bazatshengisela mhlaka 26 October. Kungani kungeneliseka ukuthi inhlanganiso zonke nje zibambane zitshengisele zindawonye?
Hayi ke angithi njengokwazi ukuthi thina yithi ke as a opposition si political party lawa okhuluma ngabo noma ke sisebenza sonke sibaxhaxhasa sisebenza sizwana ngemgomo mhlawumbe nenhloso nenjongo kodwa ke ngabantu esiwabiza ukuthi ama social movements ngabantu abareactayo kwinto eyenzekile eZimbabwe abafuqwa ukuthi manje bazondile yazi baphatheke kubi ngaloko kwenzakalayo njalo asikwazi kubalela ukuthi labo bagijime ngendlela yabo abagijima ngayo. Thina siyabaseka angazi ukuthi wabona yini ukuthi Progressive Zimbabwe ngaba ngangikhona lami uma baya Eastgate Consulate nayo le bathi era ngangikhona uma baya embassy njalo ke uma kuthiwa kumele njengoba bafuna ukuya kuphi Bedbridge siyabaseka njalo nathi siyabacela ukuthi sibasiseke sisebenzisane njengenhlanganiso zaseZimbabwe
futhi selizaqhubekela phambili litshengisela ngolwesibili abantu baya bengekho emsebenzini na.
Hayi abantu bazobekhona emsebenzini bona labo esizobathola ngoba phela asikwazi ukuzenzela lati kube kuya ngathi sivele sithanda ukuthi kube Saturday ngomgqibelo kodwa ke ngeke kusayenzeka lokho so sizozama ukuthi nathi siququzele abantu simobilize impela nje babekhona.
Lo ke ngumnumzana Trust and Love umqondisi wenhlanganiso yeSADC Citizens Democratic Society njalo engumgcinisihlalo webandla eliphikisayo leCCC kwele South Africa obexoxa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa. Uhulumende uthi abamabhizimusi amancane kumele bengesabeli kachana ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe besamukela elemelika kuphela. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwethulwe ngumphathi ntambo obona ngezamafekithali unkosikazi Sithembiso Nyoni ngemva kokwethekelela osomabhizimusi amancane laphakathi athengisa ukudla lokunye aseHarare.
Kodwa kulabanye abangathathi imali yeZimbabwe, abathathi imali iUS dollar kuphela. Manje lapha besenze njalo ukuthi abantu beZimbabwe abasebenzisa iZimbabwe dollar sebezathenga ngayo.
Ngemva kokuvakatshela lawo mabhizimusi, unkosikazi Nyoni utshele intathela izindaba ukuthi kuningi okumele kwenziwe ngosomabhizimusi asachathulayo ekulandelweni kwemithetho yelizwe.
Esesikutholile ke ukuthi abanye bakhona sibe bakuleli lizwe. Okunye sikubonileyo ukuthi abanye bathengisa ukudla okunjengethukela, okunjengeflower, kodwa bakufake phansi emhlabathini okungavunyelwayo.
Ekhuluma le Studio 7 othengisa impahla kobulawayo, unkosikazi Winnie Moyo uthi isifiso sokusebenzisa imali yakuleli ulaso kodwa kungachabalalisa ibhizimusi lakhe.
Ngilendlela zami engizama ngazo ukuthi ngiphile ngazo kubhizimusi yami, nisebenzisa imali esiyibizayo na ukuthi forex. Iforex leyi ngiyayisebenzisa ukuthenga lokuthengisa impahla zami, ngoba imali yethu esiyisebenzisayo leyi eZimbabwe yona ihlezi iphela amandla nsuku zonke. Ukwenza khona kube nzima ukuthi ngihode staff sami kumbe ngithengise lama-customer ami, ngoba kusho ukuthi lamalanga nyabe ngitshintsha ama-price.
Umqondisi wekhomishini emele abathengi e-Consumer Protection Commission umnumzana Zorora Imuranda uthi kunganceda abathengi nxa izitolo ezincane lezi zingavuma ukusebenzisa imali yakuleli eholwa ngabanengi. Kodwa ingcwethi ecumungula ezomnotho welizwe njalo efundisa ekholishini le-National University of Science and Technology NUST umnumzana Stevenson Dlamini uthi imali yakuleli ayiqinanga okokusebenziseka.
Edabeni lokusetshenziswa kwemali yakithi kuphela kumabhizinisi kanjengamatashop akubambeki mani, ngoba laba bantu impahla yabo abayitholi khonapha elizweni lakithi, bayithola kwamanye amazwe, bayithatha elizweni laseSouth Africa. Okuthi ukuthi nxa befuna kuze banele sikuyawoda kumele bathengise ngemali yona le abathenga ngayo khonayo. Akufani lamanye amabhizinisi amakhulu alamathoba okuthola imali yamanye amazwe ku-auction. Imali abayitholayo yona le abathengisa ngayo ukuze bayewoda ngayo.
Kukhanya kulokwehlukana kwemibono kuhulumende, ngoba ugatsha lwezomnotho luchayela ihlombe abamabhizimusi asakhulayo, kodwa ibhanga elikhulu lelizwe lisithi lawo mabhizimusi afuna ukuhlolisiswa ngoba engabe esebenza okuphambana lemithetho yelizwe. Kodwa unkosikazi Nyoni namuhla uthembise ukuthi uhulumende uzasebenza gadalala ukuthi ephathise amabhizimusi asachathulayo lawa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Siyabonga Tobias. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi osanda kukhethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yenguqu iZifa uYvonne Mabika Manwa usekhuthazwe ukuba engavumele ezombusazwe zingena emdlalweni wenguqu. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi wayengunozinti weqembu leDynamos uGift Muzadzi ubuchiwe ngemva kokutholakala kwezihlahla zensango engadini yakhe. Umuzadzi uhlawuliswe imali engamadola eZimbabwe yazinkulungwane ezingamajumi amahlanu, i-50,000 Zimbabwe dollars. Okwamanje sengidedela imuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yeah. 27 yelela kadanisa kakhulu uzwa abantu bezimbabwe sebethemba abantu abasangene umqondo njengosengezo chabanga usengezo chabanga noma ekhuluma uyamuzwa ukuthi azikasaphilanga kahle ngoba angeke ethi yena ka report ku president ungu secretary general yipi politics ayikhuluma usengezo chabanga phandle kokuthi uyifazi uthengwe izandla uyi CIO ngoba siyamuzwa ukukhuluma into engekho nje amampunga even kuzana u PF kwalabo asebenzela khona angeke evuke esibeke kuba ngu secretary general ethi report kumnangako ngoba bengamudla lamakhasi kuzani phefu uyasidakelwa nje kahle kahle usengezo chabanga ukuthi kusile amazimbabho wonke jikelele abantu bethu kusike kumele bembonde usengezo chabanga uthengwe izano and uyagula emqondweni and emayecourt bazodliwa amazimbabho sokumele indaba le beyithathe befake ezandleni zabo bezikhulule bona ngoba ngiyeke thina sivume ukuthi umuntu esingamazi siyebuyevu evuke ezidinyo sengupresident phela usengezo chabanga lapha uzama ukutshela amazimbabho nini ngesengupresident weparty ngoba angasa report kupresident we-CCC kuthi nanguye sengupresident so abantu bezimamele bethi cha ngiyeke sibuswe lohlanya thina siyabonga
ngiyabingelela nami ngo studio 7 ngiyabingelela indaba kaphugeni le ikuthi abantu babe bona nami indlela ubona ukuthi sithini but indlela uphugeni akhuluma ngayo iyabambeka njalo iyazwisiseka ngoba uma uthi akukhangela umuntu esintini angeke kwenza ukuthi kuvele umuntu emashonaland abuye athathe umbuso abusa abantu besindebeleni bona besendaweni yabesindebeleni awungathi akukhangela khulunkulu nanxama singathi sibhugeni urong kodwa siyabe sisenza into esecekeni ngoba indawo leyi ibulawayo ngemandebeleni ayibuswe ngamandebele uchamisa akakwazi ukuthi angathatha umuntu wake bamfake esindebeleni anti kakhokhele abantu besindebeleni yena akakhokhele njengupresident kuphelele khonapho then amanye ezinye izindawo zibuswe ngabanikazi bendawo hayi yena afake labo abafuna bebe yisihlobo noma abangani wakhe
ngiyalibingelela abantu bakastudio 7 hhayi mina ngikhuluma ngendaba eyenzakala kobulawayo ibulawayo kayila manzi ibulawayo amanzi siwakhaya emgwaqweni kuyageleza yikho lapho abantu abakha khona amanzi esithola khona amanzi ubuhlungu bangakhona cela linabantu bakastudio 7 like lisincedise lapho engxele ngasinika amanye amacebanga awokuthi lathi singaba le voice engafika ku-city council ngoba u-city council uthumezela izincwadi zamanzi ezesabekayo ezindlini khona amanzi engekho amanzi ekhiwe esaradi kunjenje njengoba izulu linile abantu bakha amanzi agcwele ingcekeza yonke ngoba ibulawayo igcwele amaphampa yonke indawo uyabe ungasakwazi ukuthi abantu bazaphila kumbe abantu bazawa ingcekeza eyenzakalayo sibe sesizibuza ukuthi kathi lezi ncwadi ezingena ezindlini ezamanzi amabhili amanzi ngawani ngoba amanzi ngawakho ezindlini
sibingelele ku-studio 7 ye hayi siyayizwa indaba le ikhunywa uFelix Magalela Mahafasibanda othinana into eyenziwa ngusengezo chabanga lokhali phani phugeni iphambene hhayi nasiyibona into eqondileyo kakhulu ukuthi abantu labantu kabazibuse endaweni zabo kuliqiniso ungazuye kuphi umhlaba uzathola abantu labantu bezibusa ezigabeni zabo soze uthole umuntu kwenye iprovinsi ezobusa enye iprovinsi kayenzeki lokhu ama-councillors ama-MP vele kumele ukuthi abantu bamelwe ngabantu bakho leyo ndawo abantu bamasiko yaleyo ndawo abazi yonke ikhasha yaleyo ndawo so yena maeseo opoza ubaba lo Magalela Mahafasibanda ezo opoza into ekhunywa ngokhaliphani phugeni lo sengezo shabangu omqondisi moyo bonke laba abantu uyabathuka uyabahlambaza ngoba kafuna ukuthi abantu basemadebuleni bezimele beke bephakame lawo beke beziphathe ezigabeni zabo ufuna ukuthi sizophathwa ngabantu bakwezinye izizwe kusho ukuthi Magalela Mahafasibanda kasiwa semadebuleni noma engamadebuleni make sure ukuthi uyakubona lokuthi kuwrong ukuthi abantu bakwezinye izigaba besuke bezokubuza kwezinye izigaba siyabonga
Ma-Studio 7 njalo badala linjalo nami nginenkinga ngalaba abadala abazithi ba be-CCC la kanti bazaba kanjani abe-CCC beqedra bo behlukumeza abantu be-CCC uzathi uzithi ngakompofu ukuhlukumeza abantu bakompofu njani le nto leyenziwa umuntu ogula ekhanda laba abadala bazigulela amakhanda bayazi nje into abayenzayo bagula ngengqondo nje kuphela
Studio 7 siyabingelela enkundleni enkulu kubasakazi kunye nakubalaleli siyayizwa mpela into kasengezo chabanga lokhaliphani phugeni yeke ulikhola amalunga e-CCC abathi bona abakhethwa ngabantu bafakwa inkokheli. So anyway siyakuzwa lapho bathi bona bafuna abantu abavele ebantwini, abantu bangakhethela abantu ababakhokhelayo. So umbuzo wami mina ulani kuthini, siye sezwa lapha nesikhathi kubalwa amavoti kulala undoda wayini ipinga yayipinga no uPrince Dube kwaSibanda samuze balelwa kakhulu ukuthi uthole amavoti angaka endaweni engawuthola amavoti angaka. So umuntu onjalo uyarecallwa namhlanje kuthiwa akhethwa ngabantu. So sisuka singazi ukuthi lamavoti wayewabalelwa asazi noma mhlawumbe wayekhethelwe wayevotele iTukwana kwakungasibantu asazi la. So into esifuna ukuyibona manje sigadile ukuthi labo bona laba bathi bona babekhethwe ngabantu bazongena naye esikhundleni, ngoba uKhaliphani Bhugeni bake bambuza lo mbuzo njalo ukuthi laba babekhethwe ngabantu bona bazongena naye esikhundleni, wangawuphendula lo mbuzo. So sigade lapho ukuthi sifuna ukubona ukuthi ma ngempela ngempela kuyukuthi basebenzela abantu, basebenzela uZulu wonke, balwela abantu bengasetshenziswa iZANU-PF. Sifuna ukubona khona la ukuthi bona laba bathi bona babekhethwe ngabantu bazongena naye. Asifuni ukuzwa futhi lezo ndawo sikuthiwa sezithethwe iZANU futhi.
Kathesi ungakhangela khonapha badala sithwele nzima, siyasebenza imali zangukhona amakhiwa awasibhekupheyi emamayini awahambisi izimali zethu zama-benefiti ezamapensheni ma-MIP F wonke nje akulabani olandelelayo. Itaxi yangikhona ikhwelile siphezulu, uthola umuntu edidakthela u-75 ipheyi itaxi ngibani ozazosilamulela thina Zimbabwe.
Tito seven ngiyabingelela abalaleli labasakazi. Hhayi okwakithi kunzima bafowethu, kunzima into yokudlala ezibhedlela kwelamithi abantwana bayagula khonapha emazweni asisayelatshwa kuthiwa kuyilani yini. Abanye phela babe bengalama-passport abantu khona la, lo le passport engelaphi imithi kasayelatshwa kade abasizweli ngani bakithi ophugeni labochabangu lapha izinto zabo lezi abazenzayo. Ngoba thina sizama ukuthi ngabe kuthi abakhuluma sobesitshela ukuthi sokule mithi ezibhedlela, lokhu esikwenzayo sikwenzele ukuthi singanxase sikwenzile kube le mithi ezibhedlela kutholakale imisebenzi. Thina into esiyidinga sisadinga ukuthi iphathi lenkabani lenkabani esesikudinga ukuthi kube lo tshintsho, abantu bethole imithi ezibhedlela belatshwe, kuvuleka amathuba emsebenzi, sike sisuke emazweni siyekele ukuthethiswa ngabanye abantu endaweni zabo. Siyacela lokho ekhe sikucelayo bakithi, kambe ngabe kuthi abayakwazi ukukhuluma indlela abakhuluma ngakhona, anti ngabe sebesizamele ukusikhulumela khona la nge-ground liyasiqede labazali bethu ukuthi i-ground la abantu abanabazali ababulawa i-ground lithini ngabo, anti ngabe sesila impendulo yangkhona. Ake lisidlulisele lo mbiko ke baba Phugeni lo baba uThabangu lisidlulisele khona ngale, ngoba lokho kungeselukwenzile kwalunga. Ake lisilungisele lokho ke-ground liyasiqede labazali bethu ngoba labo lathi sisesendlungwini siyabadinga khaya ngantwali ngobaba elenza izinto zenzakale.
Salubonani, salubonani, salubonani Studio 7, Studio 7. Hayi sezwa sezwa izindaba lokho sizivumamela bona. Lami bengicela ukubuza ukuthi uKhaliphani Bhugeni nabo Senzo Chabangu iTriple C icentile amasimu uKhaliphani Bhugeni noSenzo Chabangu bafika bengena kuphela sefuna ukulima phakathi bona. Hayi into yakhona lenzima. Lami bengicela ukubuza ukuthi ngabe abe TCCC bona bakuvuma yini lokho kumbe bayenza njani, ngoba kufanele ukuthi nalabo balwampela kubonakale, ngoba lathi sisendaweni seSouth Africa siyazama ukuthi sitshengisele mpela ukuthi sibonise ukuthi asijabule.
Lawo ke abingamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo nqa likhuluma libone ukuthi lapho elikhona akulamsindo alikhwemoteni lezwakala kahle ukuze senelise ukudlala imilayezo yenu. Siyabonga.
Angifuni umjolo, angifuni umjolo, angifuni umjolo, angifuni umjolo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke sifike ke emaphethelweni ohlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ngambe umhlangano wesiphangiphangi womanyano weSADAG obukhangelelwe ukwenziwa lamhlanje kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye phela indaba ntambama ngo 7:30.